Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-9 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela.
Indaba ekhona ukuthi kazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isisemasini akhuze abalandeli bakhe laba.
Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba semandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni.
Amadonga ebhinga befundisa nekwanangali, amakhalanga eplumtree befundisa nekwanangali. That's the concept of a devolution of power.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF sithi akusilo qiniso ngoba lolu daba solwalungisiswa.
Indaba esibonwe ukuthi iqhakathekile kathesi wonke umbalisi wonke othathwayo uthathwa evela esigabeni sokuqalisile lokuzokwenzakela. Siyabona.
Sinengxoxo loSenator Khalipani Phugeni ngohlelo lokuhaba izigaba zokuvotela olwe delimitation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela. Lokhu kuza ngemva kodlakela olubonakale enkundleni zebulenjini okuthiwa lwaqhamuka eMurewa ngempela sonto. Abalandeli bebandla le-CCC abangamakhehla betshaywa ezibunu ngezigodo. Isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, utshele lumsakazo ukuthi lalabo abenza uDlakela esigabeni sakhe kusenziwa ukhetho lwe-insiza lasematobo belokhu bengabotshwanga, okuyikho athi kuzenzela kuzayenzakala kulabo abemurewa.
Yinto edanisayo kakhulu, yinto okufuze isolwe ikhondenywe ngazo zonke indlela ongazicabanga. Ukubona amajaha labafana lamantombazana angakana ethwele ingodo lenswazi betshaya abantu abadala, obaba labomama asebekhulile ukuthi bangabazala, yinto embi kakhulu. Sibonga kakhulu umuntu lo wenelisa ukuthi athathe ividiyo le uze umhlaba wonke jikelele ubone kuba lokhu esihlala sikukhuluma ukuthi bakithi abantu bezanu-PF basithwalise nzima, abantu bezanu-PF basitshaya basibulala. Asiqambi manga ngendlela izanu-PF ehlala ikhuluma ngayo sithi hayi ayikwazi. So kube mgceke ukuba izanu-PF ivele iyiphathe njani, ivele iyiphathe yababulali. Batshengisile ukuba bavele bale njongo ukuthi babulale wonke ingqingubani umuntu ofuna ukubaphikisa. Sathi sikhuluma ngensuku ezidlulile zama-by-election, ematopo bayasitshaya, insiza bayasitshaya, ebhinga bayasitshaya, kwangani sikhuluma into engayisiye, beqabaphika bathi kabakwazi konke lokhu. Kodwa lamhlanje sokumgceke sokukhanya ukuthi izanu-PF ivele iyiphathe njani, iyiphathe yababulali. Kodwa isicelo esilaso thina njengebandla le-CCC ukuthi uhulumende yenze amapholisa enze umsebenzi wawo, umthetho uthathe indawo yawo. Bonke abephula umthetho kumbe ngabantu be-opposition kumbe yibo bona laba abavele bejayele ukuyophula bezanu-PF babotshwe, ngoba kukhanya umthetho usebenza iceleli lo usebenza ukhangele uvikela izanu-PF. Abantu bezanu-PF basitshayile insiza, basitshayile ematopo, basitshayile ebhinga. Abanye sibazi sabaqamba amabizo ukuthi uzibani lozibaniwe basitshayileyo sibaripota emapholiseni. Kodwa lalamuhla sekuze kwaphela inyanga ezimbili ezintathu akula nto abayenziweyo, akula muntu ngisho lo yedwa owezanu-PF owabotshwayo ebantwini bonke labe sabaripotayo. Ingozi ekhona engiyibonayo kuzaba mhlana amalunga e-CCC kumbe amalunga e-opposition eza kuthi sokwanele, ngoba okwakhathesi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa uqonqosela kakhulu ukuthula uncenga ama-supporters akhe labalandeli bakhe ukuba lanxa behlukuluzwa kanganani abazame ukuthi bahambise ukuthula phambili. Kodwa ngibone ngathiwa ukubekezela kwabantu kuzafika lapho kuphelela khona. Abantu bangafika esigabeni sokuthi sokwanele, sebetshaywe sokwanele, bachibilike babisele, leli lizwe alisoze libuseke. Ngakho yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi into le katsha ibambe kusesemasinya, ngoba ngendlela abenza ngayo sikhangele lolu dlakela luqhubekela lusiya phambili amalanga okhetho lokho esondele. So indaba ekhona ukuthi kazame uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isesemasinya, akhuze abalandeli bakhe laba ukuba bami ukubulala abantu, bami ukuhlukuluza abantu, ngoba kuzaba ngelinye ilanga abantu baqala kubise kuyabe sokungenye inkalathe yembuzi elizweni ezesabe kumhlaba wonke jikelele. Sithanda njalo ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kumongameli wethu webandla le-CCC u-advocate Nelson Chamisa ngokukhuthaza abantu ukuthi baze bani lanxa bephakathi kokulingwa okungaka, kokuhlukuluzwa okungaka nsuku zonke. U-Nelson Chamisa u-advocate ukhuthaza ukuba abantu baze bambe nxa abantu bangahlukuluzwa, bakhuthaza ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi benze ukuthula phakathi kwabo lamalunga e-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatopeleland South. Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni. Ngalokho ibandla leli lithi lizatshengisela likhonona ngalolu daba ukuze lulungisiswe. Sixoxe lomkhokheli wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Chris Gande, thank you very much. Indaba ekhona ngeyokuthi thina ezi abantu be-MRP, abantu beMathebelele, silesiqiniselo esokuthi i-passerate ephumayo ebantwaneni from grade 7, form 4 up to A-level kune-contribution ye-language barrier. Ngasikhuluma nge-language barrier, sikhuluma ngokuthi amavenda e-Beitbridge, amasuthu e-Beitbridge, amashangani ase-Beitbridge kabafundisane khona ngayo, amathonga e-Beitbridge befundisane khona ngathi, amakhalanga ePlumtree befundisane khona ngathi. That's the concept of a devolution of power. A devolution of power aso kukhipha izimali emakhansi, indisiyanika amakhansi. A devolution of power embraces everything from ekuzalweni kwempukane, ekuzalweni kwenyamazane yonke. A devolution of power, ilanguage barrier esayikhiphela amakhiwo. Ukhulumani lomntwana oku-ED, umuntu okhuluma isiShona, ukhulumani lomntwana ograde 1 up to grade 7 up to form 4, umuntu okhuluma isiShona, ngoba ukukhuluma isiShona kumbe ukukhuluma isiNdebele, isiTonga and across ama languages wonke akutsho ukuthi siyabe sifuna ukuthi umntwana enikwe i-explanation ekwanile. That would be in the translation of the mother language. That's the bone of contestation. So by violating the inviolable sacred trust of the people is one thing that is unfundamental, one thing that is undemocratic. Thina is i-MRP city, no amateacher esiShona nikafundisa esiShona, awungeke wathi wena akusela ama temporary teachers endaweni lapho ongazange yaka i-college. Kathesi kule wangi teachers college ekhona ayila 2-3 years ayika graduate sabantu. Abantu baya abolisha ukuthi ama-temporary teachers engahambi angarecruit eMathebelele, ngoba bona emashonaland they did everything in terms of tertiary institution, ama colleges manengi emashona. So thina sithi hayi, lokho ngakuyi ukuthi it's all about ukufa. Umnanga kwa must extend his prison cell. For example, inkai ile 67 plus teachers abaqualified abangekho emsebenzini, bathatha imisebenzi yonke yama teachers, ba disempower ama districts wonke kasakwanisa ukwenza anything. Ama teachers ahlezi, ama teacher are employed in Harare. We are saying this is wrong. Thina is EMRP singabantu bese determination. That's one principle.
Manje njengebandla lina lithini ngalokho?
So we are saying umhlaka 8 kahambe engaka deploy ama teacher awesishoneni, kahambe yo extend ama je, kahambe yo extend ama amaris, ngoba sizinikele ukufa, sizinikele ukulophi. Amashona must be deployed emarondi, amashona must be deployed emzarabani. Lapha kithi we are demanding for the imagine resuscitation of temporal teaching scheme. Baba Chris Gandhi, niti, we need a resuscitation of ama temporal teachers. Temporal teachers are better than umuntu obuye engakwanisi ukutolokela ukukhuluma ulimi lomntwana. Kungcono bebuye ama form 6 befundise primary. Befundise primary. In nonsense kamnanga gwale ukuthi uleta ama teacher akhulume isishona lapha eMathebeleland. Kayiphele enemhlaka 8 sivimbile ezi MRP. We are steadfast angeke wasivimba.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabatsha kubandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga njengoba i Studio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Kudakwashe Munsaka yena othi lolu ludaba oselwalungiswa nguhulumende kudala.
Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamateacher abevela endaweni ezijeneyo esiyafundisa lapha abangakwazi ukukhuluma even ibala elilodwa elolimi lwendawo lenaleyo. Kuyinto kathi isenzwa ngomoya lowana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo okuthi hathi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminye eminyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqhakathekile. Ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende sowatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama languages esithi khona ngama-small languages. Indawo eziyabo binga isitonga labo mwenezi labo Bedbridge labo Venda kusicho kusicho kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engasiyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi ama teacher wonke asethathwa e primary athathwa esigabeni seneso, athathwa ku district yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lena leyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo September ophelileyo ama teacher aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama language city ngama language amancane njengasebhinga. Inginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abama teacher abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi. Kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela kobulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amateacher asengena okwakhathesi awutholi loyedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe sokuyinto esebonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo esithi ngama special subject, ama subject njengabo maths o physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo ama teacher akhona ukufundisa lawo ma subject.
Lo ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Udaba lokudwetshwa kakutsha kwezigaba zokhetho olo delimitation lusolwa ngamabandla phose wonke abalisa lelezano PF athi aluqutshwanga ngokusemthethweni. Kwezinye izigaba ukufana lakobulawayo ziqhumanisiwe kodwa zasala lokhu zilitshumi lambili. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabingelela umsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha umsakazi onke labalaleli emakhaya. Udaba ongibuza lona ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern. Ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo kutsho ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa i-report eyiyo efakwe kudale parliamente ngolwesihlanu lolodlulileyo fakwe phambi kwethu le report kuthiwa yi-report yezek kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayiso yezek ngeyabantu ababili abezek yalethwa eparlamente kuthiwa ngezek kanti akuyona ezek ngeyabantu ababili nje so mangabe kuleqiniso kulokho silenkingi ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguProfessor Maduku ebhalela iclient lakhe uthe yena ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseparlament nje yireport eliyithritha njenge report yezeki noma njenge report yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena makufika umvulo nje hla ka 9 impendulo engayitholanga uzoya ecourt inkantolo yomthetho so sesisokunenkingi angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli angazi ukuthi kule ndawo ukuthi basayina bonke yini ovele inkathi eziningi kusayina uchairperson lo deputy wakhe osayine yedwa owathi angazi
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethwa likafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo le ndaba yindaba ephakanyiswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukasantungana so sesithi ake nilikukhangelisise lina bephalamende makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi kamele sithi intervene legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye kuyakithi kumele ebenzwe kanje so that sithi seselaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi ungaqhubeki kusenzeka sisiyaphambili
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni webandla leMDCT kodwa lapha ubekhuluma imbono yakhe ezimele Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezamukele indlela entsha yokuholisa amatitshala ngokuthi abafunde okunganani yibo abathola imali eningi bese kusithi labo abasebelesikhathi labo besemsebenzini bazakhwezelwa iholo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luyaqala kuyonale inyanga. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi njengoba izikolo zivulwa lamhlanje, abantwana labazali bebexokozela izolo belungiselela ilanga lanamuhla. Leli phephandaba lithi umsekeli womphathi ntambo wezemfundo yeprimary, umnumzana Edgar Moyo uthi uhulumende uzaqala uhlelo lokungabhadalise abantwana besikolo kuyonale item. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio Studio 7, Studio 7, Sadubonani, Sadubonani, Wanakulvami, Linjani, Linjani, Patata Dubetwe Zindava Zinandi, Ai, WCPZipazona Zinandi, Silasa Zizamalanga Onke, Wagita Ventana, Wedding to Mesele Pedamao, Tiodium to Mesele Lamin, to Mesele Zindavang, Zazazan to Mesele, Ai, Nasa Pilas, Wana Julia, Aliana Lampa, Aliana Sili. Kumare lokhuluma hayi liyana sini nabe intiga impako umbono wami lapha laba bantu laba bachaya abantu bethu besisizwe abasoze bafa bavuma laba bantu ukuthi bachaya abantu ngoba athunywa soze bafa bavuma kanti sibali maza abantu benze nje so bayakwazi kuhle ukuthi ijetole olwizayo lolurongo lurongo manje bengisithi ngiqinisa bakithi labo sebesisizwe ukuthi no abengazabe le ndaba laba bathiwa ukufakaza ukuthi hayi siyawina hey hayi ngeke siyawina bazijulele bekwazi ukuthi benzani labona amapolisa adile labantu labo kuphela ayikho into beloku ezithi zizawina sizawina ngoba bazi ubuhlungu babona laba ukuthi lapha sokurongo yikho besenze nje bafuna ukudla ngamandla ngodla ngamandla le mabizo abo abantu laba okhuluma ulimi lelugoqekileyo lobahlupha nje amadoda bengenzisi sobachaya abanye abantu ngenye indlela enye so orit bendimfaka umbono wami lapha no ngiyabonga nkomo ngiyabonga jonga thank you babaye
abantu bakithi mabayeke ukugxekana ukukhombana ngemini ukuthi marapi ezaphuzo CCC or MDCT sombu singama opposing party asibambaneni siyeke ake sibheke isimo okwenzakalayo abantu bechaya kangaka ukuthi ungakuphi wakuphi zilongo chaka ungonanga we have to be against that kumele sibe against leyonto ngoba manje ma uzochaya abantu abadala ngale ndlela ijikizani takusibantu bayo abachaye labo bantu labo bechaye bebulawa sibone ukuthi izothini zana ntithi asibantu bayo kodwa ngabantu bayo ye asibambanene asikuyena ukugqekana ukuthi hey triple C hey what why nayi zami chaye abantu lithini ngayo linehlala ligqekana linanodwa kodwa nifuna umbuso ukuthi ube umbuso okhululekileyo uzokhululeka kanjani ngapha ligqekana nodwa izani izokuma kanjani or ibe namahloni kanjani ma izobona nalilwa lodwa naye ngeneleli chaye futhi kumele sibe against into ena lesa against yona izano phepha meli phuma sayifuni ngoba ngiyabona ukuthi khona masingenza kanje sizoqhubeka ibusa and abantu bazoqhubeka beshawa njengoba siyababona bayachaya ama video nanka yavela ngithi baphika abantu ukubona abantu babo abachaywe ke nawo labo bantu abashawe abantu bebenezibindi ayikho enye into enzokwenzeka ilizwe vele angithi lathathwa ngegasi namanje malithathwe ngaleli logasi ukuthi kuzo bolana abantu abashawa labo banalo yini igasi ende ngabantu abadala uzobesiyeke nokugxekana thina sodwa sibambaneni sivotenini ma kuluziwe bethi basitshaya sibashaya ngcono ukutshaya nowesini
ngitshona njani Studio 7 hayi thina sitshone kahle kakhulu kuphela kulijabulela kho konke lisenzela khona khuluma ngosibana ngolebuzwane enye into engithandayo kuyibonisa abantu lapha ngento ekhulunywa ngurhulumente wasezimbabwe kule ndaba yakhe leyathi yena abantwana asoze babhadala i-school fee izikole ezisema-reserve for one term lokho okuyinto kwakhe lokho akukhulumayo akusebenzi linikisi lokho akukhulumayo lobo yibumenemene bakhe uthi kulo mntwana ongathi wena abantwana kababhadali i-school fee for one term what is one term esazi ukuthi uye emavotini amavoti akhona yayeyona e-first term leyo kwazi ukuthi ufuna ukuvotela erobha abantu into esegxekene ngakho akula nto esebenzayo abantu bengakulaleli lokho so akula mntu indaba engathi ukuthi zifunde kufunde isikhathi eside iminyaka mbe 5 years abantwana besikole bengabhadali i-school fee lokho akukhuluma yize neze kumenemene bakhe umnangakho lo so azama ukutshena lo kutshela abantu amanga nxa ebhadalisa i-school fees akabhadalisa i-school fees akunangabhadalisa angabhadalisi izikole izikhulu fee ekukhonda ukukhunta ezikoleni semareserve uyabona abantu basemakhaya bayizijubhidi bazamlalela bathabele yona i-one term engalamsebenzi that is useless lokho akusebenzi abantu bengavumela into zikamnangakha ebarobha abavote kusebanikile kungade bacuphela khona njengenkukhu okuningi lokade bayirobha ngakho abahambe emavotini behlukanela emavotini kuphela iqiniso bayalaza abantu and bayakwazi ukuthi abasiyarotha bakwenjani and siyazi ukuthi abantu loba besupporta izanu begijima lezanu babekwathi bafuna bakufuna kodwa kwalesi sikhathi kaba uze baphume kwizanu kube le ngqubekela phambili elizweni lakithi kabayevotele omunye umbuso kube lo mbuso oright ezimbabwe okhululekileyo lokho kwenziwa umnanga kwa isius desa kusebenzi ya sisapoti into zika umnanga kwa loko kukungolili umbusu wakilu lao akula nda senze leo na vele mpibweni so abantu kabachiane lento zika umnanga kwa wabavotela manema party as a party Zimbabwe ngenzele rights abantu wanabitu wafunde wafumelele weda choz pezle ila into yonki hambe kate Zimbabwe sichane lento zika umnanga kwa kwenye avuwa kakuru
yes 27 nyalipinge lela loo nge lapili kona bagiti yeywe mchua nkuruma jense jombe bagiti mkala mwagoti kona hai happy 2023 matota singende ngende kota singene nzima libona kunje ngendaba yomkhono mwelizwe matota abantu nje babona abalezibindi bobaba labo mama bantu balezibindi okokuthi nje nxa kungeli ukuthi umuntu uzafakela uqa laphana kungaba ingozi kuleli lizwe kukhona okungaba lochintsho laphana siya kubona kodwa into esiyesabayo nje laphana lugodo izi ngamama chethi aya bisetshenziswa iruling party imkhonto njani njani lempopo lamapolisa lamasiya iwo lokho vyathi ruling party kade siqalisile ukuzisebenza kodwa yekela ngithi khona kumfana lo triple C oyelo lo chamisa chamisa mfana wena wena mfana wena lo muthi wena into yele yonke besingayibona kodwa ngokubuya kwakho kuhle kwakanye ukuthi mfana wena lo muthi wena mfana wena uwedwa wena kodwa lo baba ngazi bakuthini bachaya abantu bathini kodwa umuthi wakho abafu bawuthola ngowakho wedwa umuthi awunikwa nguNkulunkulu ungu one usesizinzika mama uphuma vele wawuzuvelisa uphethe ezandleni zakho mfana unemshunga iwe tikutoziona 2023 mfana pano kubuya kwansi kwenzakala inkalakati yolito lapho so mfana lapho uhamba khona qaphela lapho uhamba khona odla khona qaphela lapho ulala khona qaphela ngoba itimu ikumakile zani PF ikona ukudlala ikumake lokuyana kokukumaka kanye ukuthi ngenza silly mistake khonapho uyangena phansi lapha so please zama uhamba kuhle mfana
sanibonani sanibonani abantu bakhiphi njani ngezindawo ngezindawo sakubona lokho kwenzakala elizweni lakhe kodwa akungapheliwe kuyahlola likwenze bomnankagwa labo Joseph Juma labo Chiwenga labo Gawule kusalivumela likwenze kodwa one day and alikho ilanga elingafikile kuzathi kunje ngelanga silingcwaba silimbele abantu becelebrate abantu bakhathele yini abantu bakhathele ngani abantu bezanukhiwe galila ncedo liyiziphofu lihlukumeza abantu libulala abantu kuzofica ngelinye ilanga labantu banaba ehlala libabulala kusana malanga basezovuka bezilwele ngoba lapho eseliya khona selidonsela ukufa ngeke lisabuyele emuva selisiya kufa lina lapho eliya khona kuzolifica kuphela ukufa babulalela abantu liyenze lokho elibenza khona kodwa one day sikhathele yini sikhatheleni abantu bezana uphiwa kapa abantu abangatshintshiwo abantu abalomqondo lwalo selokhu babulala abantu lamanje lokho abehlukumeza abantu kathi abantu beyenzeni abantu bephile ngani abantu bephile njani elizweni ngoba kunakalila ncedo phela lapha and manje umthetho vele awusekho total elizweni lakithi ukuthi kwenzakalani elizweni buka nje ukuthi elizweni lakithi kwenzakalani akusela mthetho lapha into yonke sifiva abantu bezana uPF sifiva amasela
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Master KG featuring Indlovukazi. Besidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.